Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womvulo mhlazi ku 16 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezokholo OZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukususa amalunga amabandla o-recall kumele wesulwe.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxotshwa kuphalamende besithi bona bafuna ukukhoza udlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005.
Kuqhamuka umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni senkabazwe.
Kuluma senze nje kompofu kufeza aba ngu-5 esibe ngu-6 khona beyi-6 adongana ayibonakali. Kodwa kufeza inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa igilikele phansi ihlife.
Lamuhla sikhangela ukwenziwa ngokhansila wedede esigabeni seWange umnumzana Stanley Torima owenelisa ukulethela izakhamizi odokotela ukuze uZulu engayi umango ukuyadinga ezempila kahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kube le-pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lodokotela, bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo, imithi yabo bayaye beyifuna khonaphana, bayakwanisa ukuthi bethole one indawo yonaleyo edede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umanyano wezokholo OZCC usole ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa kwenza lokhu oyirecall kumele wesulwe. Embikweni owethulwe ngolwesihlanu, iZCC ithi kumele inkokheli yezombusazwe ihlale phansi kukhulunyiswane ukuze ilizwe liye phambili. IZCC ithi ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lamakansila kubangela ukuba abavoti bengathembi uhlelo lokuvota ngoba abavotelayo bayabuya baxotshwe. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Timothy Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxotshwa kuphalamende besithi bona bafuna ukukhoza udlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005. Iku-operator okuyenza khona izanu ngoba iyakwazi ukuthi abala bantu in terms of ama-votes legitimacy. Mina engingakucela ebantwini bonke beZimbabwe jikelele, obaba, omama, labobhuti, labosisi, iZimbabwe ngeyethu. Akula muntu ozasitshela ukuthi sifuna ufaka ubani omele abe nguye ngupresident welizwe lethu. We have a choice. Siyakwazi ukuthi kwaluyiwa impi e-liberation sikhipha zona lezi i-situation zabo-Smith ezaziyalisa abantu ukuthi bazimelele ngokuvota one man one vote, bazifakele ama-representatives abawafunayo. So ubuningi bethu bahamba bayavota and lokhu befuna ukuxega abantu beMathebeleland beyenza ama-recall nalawo ngoba bayakwazi ukuthi bathunje abantu abaningi khona ngale, so bafuna ukuthi babaqede bangakungabalodlakela. So mina ngicela ukuthi abantu beZimbabwe bonke sinanzelele ukuthi iZANU-PF is in trouble kathesi. So yikho sebefaka ongama-recall esingakuzwisisiyo.
Sizwe njalo umnumzana Chavangu esala ukuthi incwadi ethi yona isekuxotshwe lo mongameli webandla umnumzana Chamisa ingamanga. Uthini njalo, kubona njani lokho? Ukuthi ngobani abangaba sebeloba incwadi ezinje?
Lokho kokuthi sebasebenzisa ubaba uChabango, well, that's another issue we can discuss later. But thina siyabona ukuthi who is behind this is ZANU-PF period and umnangagwa labantu bakhe, ngoba bayakwazi ukuthi SADC, i-AU le-EU lamazwe wonke phansi kwe-UN charter babatshela bathi kwakungela ma-elections or ukhetho olalu free and fair and above board. So yiyo into abayesabayo leyo ukuthi kuzaba le re-election eZimbabwe. Abantu bakhetha abantu ababafunayo. So ya ukurecall abakuyenzileyo lokho ikudlalisa isikhathi ngoba abasoze barecall abantu ababavotelayo. Anti yabona. So there's no way ilokho zeni effectiveness ye recall is going to be just let go ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe will decide what they want to do. Thina siyakwazi ukuthi we won under very difficult situations. And kathesi these ZANU-PF people are coming to destroy the democracy here in Zimbabwe. So hayi, thina sibona ukuthi enye incwadi leyo kuthiwa ibhalwe ngubaba uChabangu. So now sebe sithi yena kayibhalanga. Ibhalwe yifazi njani njani but nguye wabhale ukurecall ama MPs anti ebona indaba yangikhona ukuthi vele awuqedakali ukuthi izano PF one hand does this, the other hand does the other thing. So kates is just ukutshela abantu beZimbabwe yonke ukuthi sokuyisikhathi senu bantu beZimbabwe to reclaim your motherland ngoba sesibonile ukuthi izano PF has failed to run our country.
Lo ke ngumnumzana Timothy Muringai ilunga le-CCC. Imizamo yokukhuluma labezana uPF ngalolu daba yehlule. Sokuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni senkabazwe. Lumkhuhlane ubikwa ungahlasela inkomo, ziyaqatsha, ziwele phansi, zife khonapho khonapho. Sixoxe lo kansila kaward 29 esilobela umnumzana Willard Moyo owebandla lezana uPF saqala ukumbuza ngomumo wesigaba sakhe.
Ayi umumo esigabeni sami kaumanga kuhle babakande lenhlupho sibili ezimbalo ezingani ziyangixaka esigabeni sami ngisikhokhelayo. Uhlupho lokuqala lohlupho lwamanzi. Sokomile phansi komile amanzi lesigaba sedomlanda. Isigaba sedomlanda ngale kugcineni kwewadi usiya emngceleni wenkayi bathwele nzima ngamanzi okunatha. Isibhorani sabo ababelaso sesawoma sasingumgodi. UMP wethu ubabunyebera wangithuma ukuthi ngibagebhisele esinye isibhorane. Sagebhi isibhorane safika phose u-100 meters akomile akuphumanga ngitsho amanzi. So sisesikhathini sokuthi sizama ukudengenya ikhampani eza kuyasaveya amanzi khonaphana sibuyele siyegebha futhi. So ngalesi sikhathi bathole nzima bakhaya emfuleni kugwelwe amanzi kunzima lapho kunzima babagande la. Izibhorane eziningi ngathi sibili isigaba sonke usukele donsa 1 uye donsa 2 uye Chapewa uye Mawolo kohlo sigaba zonke kelezi amanzi aluhlupho sokomile. I-water table siyehlile yaya phansi. Angazi ukuthi singathola ncedo bani ukuthi siharveste amanzi lawadlula kugwelo egijima iminyaka yonke izulu lingana kudlula amanzi amaningi idlula isiyala. Ngathi singavimba njani ukuthi uhulumende sincedise lenhlanganiso ezizimeleyo isincedise ukuthi sinqume umfula sivimbe amanzi lawa angahambi kwenzela ukuthi abantu ngezikhathi zokutshisa izikhathi zokoma kube ngale ndlela. Olulu hlupho lwesibili esengilalo ngumkhuhlane wenkomo. Sokuqhamuka umkhuhlane omubi esigabeni sami okufa kwenkomo. Ngikhuluma senze nje kompofu kufeza aba ngu-5 bezibe ngu-6 khona phe 6 ade ungayibonakali kodwa kufacebook inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa idilikele phansi ihlife asazumbe umkhuhlane okuswela amanzi umkhuhlane omunye angikezwa le-report e-veterinary ukuthi bathi. So ngilohlupho olunjalo lapha esigabeni olunye olumangalisayo la kunzima babagani kunzima sibi.
Manje ngokubona kwakho ngeziphi indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa lokhu?
Uhlupho lolu luzalungiseka ngesikhathi lapho esizathola khona uncedo kuhulumende nakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sizuze ukuthi sithole izinto zokusebenza ukuthi senze i-water harvesting during this rain season esiyakiyo. Kufanele ukuthi ugwelu lodlula la manzi iminyaka wonke kusina izulu eliningi ugcwala umfula qeda iviki yonke ugcwele amanzi wonke abedlule ehamba siwakhangele fuze senze ukuthiwa i-water harvesting. Hulumende the Second Republic njengo kuthembisa kwayo njengokusebenza kwayo hulumende ekhulumisenza sizayi approach ema-ofisini ukuthi ama-engineers asiplanele idamu sinqume ugwelu lowo kube le damu ezabamba amanzi ligcwale azasisustaina ukusika konke kutshisa izifuyo zethu zithola amanzi abantu bathola amanzi zonke izinto eziphilayo ezihuguzela emhlabeni zithola amanzi kulelo damu
konke lokhu siza kwenza ukuncedisana negovernment yeRepublic of Zimbabwe lama NGOs labantwana bakithi abedonsa khonapha abechapiwe bemawolo kohlo abazimisele ukuthuthukisa isigaba sabo yikho ukuze silungisise uhlupho lo hlupho lwesibilo lomkhuhlane yenkomo lokufa kwenkomo lokhu ikuthi abantu bakithi kabaxwaye ukusebenzisa amajekiseni abangawazange bawafundiswe abawaphiwa bepokuhlangana lo umuntu ohamba endleleni ethi uyakwazi ukuhlaba inkomo omunye ambethole kuyisigubhu kwakhe ethi ngiyakwazi ukudoza inkomo okungabhalwanga lokubhala isigubhu sikamazowa sifake umuthi phakathi ukusuphonga umbhadala imali umuntu lana kunathisela inkomo zakho. Hayi bakithi, hayi bakithi, inkomo zifuna ulwazi olwesayensi.
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo ukhansila ka ward 29 eSlovela engowebandla lezano PF. Amakhansila athwele nzima imizameni yokuthuthukisa izigaba zawo ngenxa yomumo wezomnotho elizweni lonke jikelele. Lamuhla sikhangela ukwenziwe ngokhansila wedede esigabeni sewange umnumzana Stanley Dorima owenelise ukulethela izakhamizi odokotela ukuze zingathathi umango omude ukuyadinga ezempila kahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kubele pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lo dokotela bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana bayakwanisa ukuthi bethole one indawo ngaleyo edete. Kukhanya abantu bayasizakala kakhulu, siyathola abantu from Uluvimbi, Kamativi and the surround le ndawo ezi ezomakhelwane bedete, Makwandara, Jejou, Luphothe, Mabale, zonke zona lezi indawo khathesi ziyancedwa ngedakala la madokotela wona lawa amabili lokuthenga imithi yabo kufamasi yona le. Enye into ngakwanisa ukuthi ngiyenze akudinga imaterial yokuyakhisa ama-classroom blocks yakho isikole ezimbili eze-primary, i-St Francis Xavier Primary School le-Seroy Wellings Primary School. I-Seroy ile one classroom block ile four classrooms but yona ila bantwana from ECDA up to grade 7. So ngabona nelo ukuthi kuvele inye classroom block ingaba lama classrooms akwana mathathu kumbe amane akwanisa ukudinga imaterial efunakalayo isithina o-River Sand okwari siyakhangelisa ukuthi izulu lingakhani siyengezele imaterial kwenzela ukuthi umsebenzi uhambe. Nxa isikolo sizavuka ngo-2024 isifundi sithole izakhiwo zangona sezikuba ngaliphezulu.
Zikhona yini ezinye inhlelo ozenzayo okakathesi?
Okakathesi inkangarane lokulwisana indaba yamanzi. Loko kuludubo edethe ngikhuluma kanje abantu abala manzi okunatha babencede amanesi lamanzi bakwanisa ukusebenza eminye imisebenzi yabo ekufana nanxa behambe beyecelana lamanzi endawo ezitshiyeneetshiyene lapho kuhamba khona abantu benkomboni. So kathesi inyalwisa amandla wonke ukuthi sizame ukulungisa indaba yamanzi. Itemeshu lesi siyophela abantu sesikhathisile ukukhambeni kwake kwaba le program i-presidential program sakwanisa ukuthi sizuze one site yayimele ukuthi kuzoyenzwa isibholane abantu bangona babuya but bagebha 90 meters endaweni yedethe. It's a dry area as wange region is a dry area. So akula lapho ungathola khona amanzi ngeless than 120 or 130 meters. So bagebha 90 meters kuphela abatholanga amanzi. Kumele babuye futhi but njengoba ulukhethe sowadlula khonokhu kuzatsho ukuthi engeke ngaphuze ukubuya. So kutho ukuthi kuyabe sekusithi abantu bangamele ukuthi sidinge abantu bengabuya bezodiphena yona leyi whole yayiyenziwe isikhathi sibenefita that presidential program. So iwo mthwalo ngilawo okwakathesi. Amafishane ngathi ngisakhangelana lokwamanzi kakhulu. Of course ngisakhangelana lokwe-road lokwemgwaqo isikhathi esizayo umnyaka ozayo kulesi sikhathi sangibona ungamele ukuthi ama-roads elungiswe.
Hello ke ngumnumzana Stanley Dorima ukhansila wedede esigabeni sewange. manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wengqondo usuhlasela abantu abaningi kakhulu kobulawayo. Leli phephandaba lithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abahanjiswe ezibhedlela begula lomkhuhlane kumnyaka wonalo osuqalisa ngozibandlela. Iphephandaba lobulembu elizimlive.com lilodaba lokuthi amalunga edalela ePhalamende awebandla leZANU-PF asetshele uhulumende ukuthi awafuni kuphiwa imali yokuthuthukisa izigaba yeConstituency Development Fund ingamadola eZimbabwe, kodwa bathi bafuna ukuphiwa engamadola eMelika. Oba manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibona nabasakazi beStudio 7 nalibingelela nabalaleli. Hayi, siyamuzwa ukhaliphana ebhugeni lo Chabangwa, amadoda lomhawu la azabulawa ngumhawu wayengavulekabi iphathe phumfuna ukuxokozela. So incwadi leyana ibhalwe yibo, sebephika ngokupitu yalili kulema babo, wahle wafaka kuTwitter. Sebephika bebesithi khona khona uChamisa abamrekhola nga ama-ofisi leyana hhayi akho nge-3C vele ngeke bekwenzele ukuba abashiya abantu ngeke vele uChabanga hambe arare ukuthi uChamisa kaphume e-ofisini la. UChamisa uthandwa ngabantu, wakhethwa ngabantu. Anti wathi kuStudio 7 lapha ufuna lenze i-Congress, sifuna ukubona ukuthi uzoyenza i-Congress leyo njalo uyenza nabobani. Anti uyakukhuluma uzenza ngani le support ku-3C? Ayiyenze i-Congress, afake yena ama-structures esibone aphuma kuChabanga, esenziwa nguChabanga. Leyo meeting ibezwe nguChabanga. Lokhu kuthi bethu uChamisa uyathuma abantu encenga uChabanga. UChamisa kenza i-dialogue loChabanga njalo azoduma umuntu kamncengi futhi vele lokuthi kuloChabanga ngakwazi. UChamisa uright noma elenkani uright. Mina vele uyanihlanyisa, simthande njalo lenkani yakhe. Uyafuna kawufuni ngaze likhulume ube labantu bakhe abakurobhayo. Vele i-vote idinga abantu abama more than 10,000, veke yakhuluma ngabantu abayi-20 ongelancedo futhi ongasoze kusifake livoti vele singelandaba la. UChamisa ngupresident wethu, uyafuna kawufuni. Labo witness dube uyabezwa bethi yeke u-3C bayalwa. UJonathan Moyo ngabezanu PF labo kaSwerere besabukubuya elizweni besabukubula. Mna ngagwade ekhuluma wathi egwanda bamfayela i-poison. Wayefakelwa ngobani ngoba babebodwa bezanu PF? Vele kuzanu PF la kumsindo ukhona khona apha nxa bengakhipha umnangagwa khona uzabona o-Obed Mpofu besexibhoda bebaleka. Why? Ngenxa lichayela phansi liyakwazi ungavele uvele uyenze njengoChabanga. So uyavuka ungeke uChabanga phela ngawo kuzanu PF esenza njalo ngakasekho le mhlabeni. So lingakuyenzi khona lokhu kutshona likhuluma nge-3C vele thina singeke silalele uChabanga lothi.
Salibonani, salibonani abalaleli be-Studio 7. Mina ngikhala lalaba abazithi amaNdebele umthokazi. Why likhuluma libandlulula abantu? Ngobani ongela umzukulu wesishoneni? Ngobani ongela umzukulu wesiNdebele nowadays? Kathesi siphila one life. So lokuyana kokubandlulula kwagcina kudala long back ago labantu babangafundanga. So let us work together as children, forget and forgive. Siye phambili lempilo, silungise ilizwe, singakhethi ukuthi leli iNdebele lelishona. Siyakhe ilizwe, ungathi umtokazi, umtokazi ulabantu abangaki? Less than a million. Amashona lawo seyiless than 2 million. Abaningi seyamabhasteli because kuhlangana iNdebele leshona, kuzwale umuntu. Kuhlangana ithonga leshona, kuzwale umuntu. Kuhlangana iNdebele lethonga, kuzwale umuntu. So umuntu lo liyamuntu umhloba, asivuseni amakhanda. Siyakhe ilizwe. Kulolo ubaba ozithi nguye uChabanga lo ofuna ukubulala amaZimbabwe, naye uNkulunkulu umdekile. Sizambona ukuthi uzafika ngayo. Yini abathengisi lathengisa uJesu uJudas Iscariot imali yangkhona wazoyilahla. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 iyabulisa lapho kubasakazi bonke abakithi. Ngibulise kakhulu esizweni sonke sakithi sakomthwakazi. Nithi salibonani bafowethu, omama nabobaba labomkhulu nabogogo nabantwana, bekelela kubo bonke abantu. Hayi, siyazizwa ke indaba ezikhulunywayo kakhulu ngobaba lo uChabanga, abamsola ngapha la ngapha. Hayi uChabanga ayi, silibona abanye thini iphutha lakhe. Uwenza kahle njengoba uChabanga kakhulu futhi into ayibe yikuthi abantu bavumelana layo, hayi ukuthi umuntu oyedwa abe sesenza into yakhe yena ayifunayo ngenxa kuthiwa uyilida. Cha, hayi, akwenziwa njalo ebantwini. Abantu phela obaoni, abantu uyabalida. Xa ubalida abantu balide ngokweqiniso, ungabalidingi ngokuthi wena ngoba usungulider sokumele uba one cha chamisa ngaloni abantu angabakhetheli abantu abazaba mela babakhethwe yisizwe wakhuluma ngakho before election uChabanga yakho na ama video yakho na ikhona ivideo yangkhona esecourt ephuma ecourt uChabanga asaye bamlalela abantu but namhlanje senze kwaze kwenzeka khona athi abantu beqhatha bekhuluma besiyale besiyale hayi abantu anga oni abantu ngobe yilida
ngiyisebenza noma chono amna ngicatshulwa ngomuntu onotwa gqumgqum wena mdala kanti wehlulwa yini engqondweni ukukhuluma uyazama sibili kodwa kona ukuthi gqumgqum ungumuntu omdala aboni kuyakwenza ingathi wawusuphambene mina mboni ngathi ngumuntu ophambeneyo wena kanti nxa ungumuntu omdala uyazabalale eje yakuthi usukhulile sibili lokho sithi gqumgqum ugijima uye egoli gqumgqum ugijima uye ezimbabwe gqumgqum you want to comment every day abanye abantu bengakhulumi uyisihlobo ubesabothungamini labo gips dube labo bani asinokuyandaka wena mdala wena akume mbijani ukwenza umsebenzi ububuye ekhaya uzohlala la ekhaya awufuni ukusebenza ufuna ubeloku kugijima le politiki hey sapho hey sisisto kanti uyini usani wazini ungathi usamfundisi uyafake i-church ufakeni vela uqedakali wena mdala kusijhiye thina sesidakekile ngawo wena
ngiyabingelela kwi-studio 7 kwami efuna ukudlulisa iloku ubona nilokanilisonke kwi-studio 7 angazi kumbe odm leizofika khwabe izozokala ngazi ifuna ukukhalaza kakhulu ngento eyenzakala lapha ezimbabwe mina into engiqala ngayo nje isadaka isadaka kahle kahle ma singakananzeleli abantu bangakayinanzeleli isadaka iyakhandela ukuncindezela ama-position party bayenza nje le nhlangano vele bengiqonde ukuthi bencindezela ama-position party bathi bebona nje ama-africans sezimela woda selabo bephumelela bahle bathi asikhandele isadaka ukuthi kungazabe le position party ezathi izobusa njalo singabhela kuba kubusadaka singama-africans siyahlala vele sinje akulalizwe lalizwe isadaka isithetho ukuthi lizwe isadaka ilizwe isadaka ifike ishayele laphezulu sukubona-ke ngezimbabwe manje ukuthi kuhambe njani kodwa nakho namhlanje sebejikile isadaka abantu nje bekhohlwe ngesadaka kubona ezindlela
Salubonani Studio 7 bonke labalalele abesezwe ukuthi lokhu zenu uChabangu isikhulumeli sakhe leso sithi sona uChabangu hayi seshiya umuzi wabaleka ubalekelani uChabangu wayi lisikhohlisa lithi khona lokhu zenu uChabangu sebalekela ukuthi ephephisi lokhu zenu impilo yakhe mancane liqiniso uChabangu uzele uChabangu lomndeni Full stop.
Yes, bingelele enkundleni. Sithi sitshona njani basakazi? Hayi, lokho sidangele ngendaba kaSindiso Chabangu ukuthi kahle kahle njengoba sithi uxotsha amakhansela e-TRIPC lama members of parliament. Inhloso yakhe ulungisani, ufuna kube njani? Kodwa yena ngavela ngamuzwa undoda lo inkulumo yakhe ukuthi yena akuyena umuntu olandwe e-TRIPC lo. Ngavela ngamuzwa ukuthi nguye uhamba lefazi undoda lo. Ngavela ngamuzwa ukuthi nguye futhi wadala ama-double candidate ku-TRIPC lapha koBulawayo. Ngibe sengimangazwa ngukhaliphani bhugeni lo osesithi la eselilunga le-TRIPC kanti ku-MDC baphume nini isiphelileni MDC sebegijimile futhi balandela uchamisa khona ngale kwenziwa yini kanti okhaliphani bhugeni ukuthi behambe belandelelana lochamisa bengasali ku-MDC yabo leyo abajayela futhi abayidiliza bayichitha bayiceda nya lamhlanje futhi sebefuna ukuyadiliza i-TRIPC angazi ukuthi abantu be-MDC banjani ngoba yonke into abayenza bahamba bediliza behamba bediliza kodwa lifisa kube njani into eliyifunayo laphana yini kuchamisa njalo futhi kambe lokho okwenzayo kuyathuthukisa ilizwe yini kumbe ngenye indlela ebulala ilizwe
Studio 7 vuka njani linjani sesibhekane nomunye umqansi we-5 years kungelamanzi emadorobheni kungelagesi kungelamsebenzi elizweni abantu bephuma besiyahlupheka ngaphandle kwenyilizwe hayi kunzima lokho kunzima kumba unkulunkulu okhonzwa yilaba abantu abagcwele kuleli lizwe ukhona kumba kekho hayi kunzima lokho kwasezimbabwe umasenga ngilapho kobulawayo ephumule emadokini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Ukweze Melika. Inkulungwane zabantu zingene ezidaladeni zamadolobho amaningi aweMelika betshengisela usekelo lwelizwe lePalestine kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas. Ukutshengisela lokhu kwenziwe ezigabeni ezibalisa iWashington DC, New York ledolobho eliyilo elilenani labesiMuslim abaningi kakhulu kwele Melika ele Dearborn eMichigan. Kutshengiselwe lakwamanye amazwe amaningi abalisa eleNgilandi, France, Germany lamanye asezwekazi leAfrika abantu besekela nxa zombili. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Israel ebikwa elungiselela ukuhlasela elePalestine. Sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukukhanya sibili impile ingathi kayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi ezaba yimpi enja. Ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemtshini emkhulu ama-tanks la bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza. Ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume emzini yenu lihambe lisuke khona lapho ayisiyonto encinyane eza kwenzakala masinya masinya khona ngabantu abaningi kakhulu la kufanele nje ukuthi abantu abakubulawayo laphana sukani lapho kubulawayo liye eGwanda lehle liye khona ngale Gwanda lengahlali kobulawayo abantu labana phela kulabantu abayimhlobo emningi abalaphana kobulawayo kumbe ngithe Gaza abadala abantwana abagulayo abayizigoga abanjani bonke bakhona. So kukhona ukuthi angilaqinisa ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka iGaza lapha.
Abanye basola eleMelika besithi yilo eliqhuquzela ukuthi impilo iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali eleIsrael kodwa lingakhulumi ngokukhumisana umlotha. Ukubona njani lo?
EleMelika likhanya ngathi hayi kale ubhuli sivili umli ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha utshaye iMelika ufanele ukuthi utshaye iIsrael. Ufanele lokuthi umuntu elomntanakhe utshaye umntwana. So ama-Americans i-Israeli bayiphatha njengomntwana umntanabo. Ikho nxa kutshaywe yona hayi bo kutsho ukuthi ukonakele umhlaba wonke ngoba ngendlela abahle basukuma ngayo bazinikela ngayo bakhuluma ngayo bathumeza izikhali ngayo iphangisile kakhulu yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula kodwa benza ukuthi ube ngamandla. Iko mina ubona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi lo ovusa ikhanda labo batshengisele amandla abo kulowo muntu ozavusa sikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebubekho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezembusazwe ekhona pha kweleMelika esigabeni seTexas. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umanyano wezokholo oZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakhansila usithi kumele umthetho osetshenziswa kwenza lokhu wesulwe. Kuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni seNkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisitha Stivanini njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Kodwa silazo ezinye indaba kusihlwa ngo-7 ntambama nsuku zonke.